Abangene lo mhlangano okhuthele emahofisini kamasipala bakhala ngokuthi ezinye izakhiwo ezisetshenziswa ngozulu kazilungelanga ukusetshenziswa ngabaphila lobugoga. Kungakho umasipala kumele afake imali eceleni ukuze lezi zakhiwo zilungisiswe zisetshenziswe yiloba ngubani. Umnumzana Peter Zulu ngomunye walabo abangene lo mhlangano.
Kumele kube lezindlu zama-toilets kuzo zonke indawo, especially abahamba ama-wheelchair, labantu abagogekileyo. Isikhathi asinanzwa ekuqatshweni lapha, kube lathi siqatshwe ubone abantu abagogekileyo abaningi begcina besehluleka ukubhadala lokuswela imisebenzi, ukuthi khona imali kumele imali yakhona ibe phansi kubhajethi yona le. Thola ama-stands, thola izindlu.
Amazwi akhe agcizelelwe ngukhosazana Gladys Mpofu.
Kube siceda i-renovation ye-wall yejawunta ezangena okugekileyo, angene the wheelchair kumbuyenzane abe nene. Kathesi le uyathi angena elamazeti uzaba isigoga kathi sebili ayiyenzi.
Unkosazana Sithembile Ndlovu uthi umasipala kumele afake imali eceleni yokukhipha impompo ezindala ezihambisa ingcekeza efaka ezintsha ngoba sezigugile njalo zihlezi zidubuka.
Sile eselokitshini vele ihlezi njalo kumba ilungiseki kumbinjana sikwazi ihlezi njalo intunkuzi kube khona ejinisi nxa behlokoza ngale kudabuka komunye umakhelwane wethu ngapha layo uhlezi esebhophoma. Akuvumi abantwana esilabo bona ababa-disabled badlala besiyakhwampha. Asazona la ama-pipes kumbe lawakho vele khona pha e-counseling. Akusayenzi impukane abantwana i-correct.
Unkosazana Gertrude Nathola umntwana ophila nobugoga uthi umasipala kumele yakhe kutsha izindlu zelokitshini elidala leGwanda ngoba zilapho ukudilika elobanini ngenxa yezulu.
Sezithina zihlala zingaphandle so ziyabe zikhumuzeke so sokugugekile njengeyami yona vele ingancane ngapha vele isemoyeni iyingozi sengiyikhanda ukuthi mna lo mntu anongumdisebu so yathanda ukuhaleleketezonaphana uzoyinika amabhabhasa bephika zosenze sabo ukuthonsa isikhathi enhlane yabantu sokumela kube ngenye ingozi futhi.
Unkosazana Sabi Thembo ukhuthaze umasipala ukuthi asungule inhlelo ezizathuthukisa impilo zalabo abaphila lobugoga kuleli dolobho.
Cela i-council yenze ama-project ukuthi kwehlise ukungasebenzi even abagogekileyo labo they can afford ukuthi bazuze izinto ezingakwanisa ukuthi bazenze bona le ma-project. Kungaba ngama-project okwenza ama-mushroom, kube ama-project okufuya inkukhu, ama-project kwesinye isikhathi angaphakamisa sibone ukuthi ingubela phambili iyangaphi.
Umasipala wedolobho leGwanda kule viki usungule uhlelo lokuhlangana lezakhamizi ukuze azolokhu izakhamizi ezifuna zikwenzelwe ngu-council amkhethayo ngomnyaka ozayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.